Sekuzinyanga ezedlula ezine izakhamuzi zakuleli dolobho zikhala ngodubo lokusilela kwamanzi. Unkosikazi Sithandekile Chuma uthi abesifazana labantwana yibo abasengozini enkulu ngoba behlala bephuma ijumo ukuyadinga amanzi la.
Siyaswela ukuthi singaflasha ngani sigcina sesihamba labantwana egangeni. Ukupheka sipheka nzima. Akuwebe kungelamanzi ukugezisa imiganu ithona ihlalwa zimpukane kungelamanzi ukuthi zigezise. Abantwana sokula malanga ukuthi lamhla bayageze. Kusasa amanzi abengekho bengagezi abantwana.
Amazwi akhe agcizelelwe ngunkosikazi Christia Muzenda, yena oyakhele elifelandawonye othi izambuzi kazingeneki, njalo lanxa umanisipala eyake abakhumbule ngamanzi kaweneli.
Bazala unalingawuya futhi asikhani amanzi ayisilayinela. Esinye isikhathi uthola amapheli angu-2 siyenza izigoroni, ungelapha yokuthi uyenza izigoroni. Lasi yabe ayebengafani amapheli angu-2 akhona wona lawa okugeza lokuwatsha. Siwanathi futhi amanzi wona lawa ebhawuzeni abengafakanga umuthi. Even ukulima umbhida asisalimi because asila manzi okuthelela. Siyakwanisa ukuthola amanzi wona lawa okudingisisa ukuthi sikwanise ukunatha kuphela. Lokuwatsha, ukuwatsha esinye isikhathi siyahlala 2 weeks, 3 weeks singawatshanga. Le toilet yakona ayithenesesi siyayifunga ukuflasha kodwa umunuko ledoti kuyabo kugcina.
Okhubazekileyo umnumzana Isaiah John Chipepura uthi uhlupho lolu lubuhlungu kakhulu kwabakhubazekileyo ngoba bengelandlela yokuyaziselela amanzi.
Njalo mina njengomuntu okhubazekileyo ngithwele nzima, kangikwanisi ukuthi ngikwanise ukuthi ngiye kukha amanzi elsewhere ngaphandle kokuthi ngiwathole empompini. Loko ukuthi kwesinye isikhathi kuyalayinelwa amanzi, kuyahanjelwa amanzi, vele it's a challenge to me ngoba ntsho liyakubona ukuthi vele nginjani. Kangikwanisi ukuhamba ngisiya kukha, njalo ngizathwala njani ngapha ngiphethe ama-clashes or ngiyabe ngiku-wheelchair.
Umnumzana Honest Bibita laye uthi kuyamdida ukuthi lindawo ihlale isikhathi eside kangaka ingelamanzi, njalo uthi lokhu sokungekweminyaka phose yonke.
Sifisa ukuthi i-council isenzele kuhle because uZambezi useduzane, so asibona ukuthi kungaba yi-challenge ukuthi amanzi siwathole especially njakathesi uZambezi uyabe egcwele, so asikwazi ukuthi uhlupho lwamanzi lungaphi ku-council yethu.
Ephendula phezu kwalimpica, umnumzana Ronnie Dube ongungqongqotshe weVictoria Falls City Council uthi udubo lolu lubangelwa yikungasebenzi kwempompi edonsa amanzi emfuleni uZambezi esilesikhathi yafayo.
Sinama pump akhona, so ama pump lawana asefile, sizama ukuthi sifake amanye amatsha. Okwakhathesi sifake ipump encane esenelisa ukuthi imuve amanzi, kodwa amanzi ewahambisayo aweneli. Kuzathatha isikhathi ngani ngoba sizama ukufaka, sifaka i-concrete entsha ehambelana le size yama-pump esiwafakayo.
Umnumzana Kelvin Moyo ongumgcini sihlalo wenhlanganiso yeVictoria Falls Combined Residents Association ukhuthaze ikansila le ukuba ikwenze lokhu ngokuchecha.
Council should make it a priority wenze ukuthi destination yethu icontinue ireceive ama-clients, ngoba ama-clients babakwazi ukuthi nxa kulohlupho lwamanzi olufana lalo abangeke besabuya. And nxa bengasabuyanga thina siyakwazi ukuthi imisebenzi yabo izaphela, asizibe khona, njalo sizaba lohlupho.
Uhlupho lwamanzi kuleli dolobho luza ngesikhathi eliZimbabwe libhekane lohlupho lwemikhuhlane yesihudo egoqela ikholera esibhahile elizweni lonke jikelele. Indawo eziningi zemadolobheni kazilamanzi okuyikho okubangela lomkhuhlane wohudo ukuba uqhubeke umemetheka. Uhulumende kuhlangothi lwezempilakahle ubika ukuba sekubanjwe abazinkulungwane ezedlula ikhulu 131,000 bele kholera, njalo lomkhuhlane usubulele abedlula amachumi ayisithupha. Abenhlanganiso yeRelief Web kuphenyo lwabo abalwenze emavikini adluleyo bakhuthaze ukuba uhulumende kumele asabalalise ulwazi kuZulu ngalesi sifo, njalo atholise uZulu amanzi ahlanzekileyo ukuze amelane lalesi sifo. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls, nginguNokuthaba Dlamini.